Lapha baba Kundane uthi izimseki kayizange ikhulumisane lani njengababalisi ingakathathi lesi sinqumo.
Ah, kuyamangalisa kakhulu umbikelo uphume bengakhulumanga lama-stakeholders. Ngathi ngama-stakeholders ngathi aqakathekileyo kodwa ke into leyo kayisavezwa ngakithi. Njalo nxa sikhangele thina singabantu abakhuluma lo-minister we-education lapha nalaphayana sikhuluma izinto eziningi. Njalo into leyo kabazange bayiveze, kabazange bakhulume nayo. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa i-interpretation enje isiphuma. Vele kutsho kuzaphazamisa abantu abaningi ukuthi babezazi ukuthi what is the meaning of this. Kutshoni vele vele kakuzwakalithi kutsho.
Sona isinqumo lesi kasiphazamisi yini izinga kumbe uhlonzi lwemfundo yeZimbabwe?
Kuyaphazamisa kakhulu ngoba-ke abantwana abalandelayo abakufomfo khathesi abazabhala kujuni ekupheleni kweminyaka bazagcina bona sebe lalathi besadingi ukuthi basebenze gadalalo kwenzele ukuthi bathole iphasi engu-T engu-B engu-A phezulu ngoba besithi bona even i-C le-B iphasi. Nxa sebedlule khonokho-ke bazabona kulenkinga phambili ukuthi iy'ndawo ze-A level bazeze bawuthole umsebenzi kabaseze bawuthole. Kanti abantu nxa bedinga umsebenzi abezimthethi bazakhuluma na ukuthi ama-results ka-2015 akhangele u-E-Black-Ingenipasi kodwa ama-results ka-2010 ka-2011 ka-2012 ngakhangelanga u-E-Black-Ingenipasi. So langikhona sizalidrowa ngaphi lapho ukuthi abanye bonke abasemazweni babekwazi ukuthi khathesi u-E-Black-Ingenipasi.